Endabeni zethu lamhlanje, usomabhizimusi wakwele Nigeria onothe okwesabekayo umnumzana Aliko Dangote useZimbabwe sikhuluma nje lapho aze ukuzoxoxisana lohulumende ngokusungula amabhizimusi elizweni ngenhloso yokudala imisebenzi. Uhulumende welemelika ukhethe idolobho lakobulawayo ukuthi libe ngelinye lalapho okuzakwakhelwa indawo yokuthi abatsha bathole amathuba okufunda ezebhizimusi kanye lendlela ezintsha zokusebenza. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngemidlalo eyenziwa ngabantu abadala abagqoka izembatho zabantwana besikolo leyabasakhulayo ebizwa kuthiwa ngamavuzum party, njalo lalokho okwakubizwa kuthiwa ngama tea parties kudala. Elingakhohlwa uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection ku live talk lamhlanje lapho isixoxa labasakhulayo abathole ulwazi kunhlelo zemfundo ezijeneyo ezigoqela olwe Tony Elumelu Entrepreneurship Program lolwe Mandela Washington Fellowship.